Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle kakhulu. Uzokwazi ukuthi iPR leSenate ngama-positions afilwa yiparty ngoba ivotelwe ngabantu. So angazi ke ma uthi abantu abasivotelanga ukuthi ukhuluma ngani, ngoba ngaba sivotelwanga ngaba sikwazi ukuthola la ama-spaces la asekhona. Lezi zikhewe sezivulekile nje, zivulekwa ngoba livoti iparty yethu elitholileyo ebantwini. So aya kulona iqiniso ukuthi asivotelwanga ngabantu, ngaba basivotelanga phela ngabe asina positions okumele sizifile.
Bakhona abathi bona ibandla lenu lingani likuhlangothi lwezanu PF ngoba alizwakali licothoza okuyabe kwenzakele okufana locuku kumbe kwephulwa kwelungelo likaZulu. Lithini lina ngalokho?
Ngokunye okungayisoqiniso khona lokho umsakazi, nge-Friday ngenze i-interview ne-Open Pulse, ngizokuthumela yona manje. Sikhuluma ngamalungelo abantu ukuthi hayi akumelanga ukuthi abhekelwe phansi. Manje ngenze inye interview neyinye station ngikhuluma ngamabhishophu ukuthi amabhishophu ayekwe phansi angasukelwa, nokuthi nencwadi ebhalwe yi-government le yaphuma ibhalwe ngumama uMonica Mtsafa ekhulumela i-government ukuthi incwadi embi kakhulu. I-government itshela abantu bemadebheleland ukuthi they must just go and jump in a lake, ukuthi akukho umbuso ongabhala ubhale ngaleyo ndlela, ubhalela abantu ngempela abantu ababhekiweyo. So hayi sibuhlungu and besingakukhangelelanga ukuthi ngo-2020 i-government ngaba lesibindi sokuthi ibhale incwadi enjalo itshela abantu bemadebheleland ukuthi abahambe bayokufa.